Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikubonile phambilini icembe elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lithi indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yize zizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngokuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
Ema ifanele itshele abantu, ihambe ifundise abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalithume esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathini.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawale emsebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethu bazame ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawelwa kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazukusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo le-CCC lokhu lisithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla leZANU-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti i-voters roll kumele lwehlulwe kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke ngxabelufuna lolugwalo hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo leZANU-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuyonale umnyaka lwatshengisa ibandla leZANU-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ehlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo zingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapho kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano. Abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampaigner ukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho be ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasozi yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intatheli izindaba zicakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu kube le democracy. Ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokhrasi lamalungelo abantu into yokuqala vele ayilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona. Bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizothi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi. Kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yize zizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizen Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo weganga. Sibuhlungu mahlabezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho ke uPresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabalaliswe ngumlilo. Siyamangala sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutshe abantu abangutheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo yingozi. I-EMA ifanele itshele abantu ihambe ifundisa abantu ukuthi umlilo ubuliswa njani, hatshi ukuthi abantu bazakugijima nje bengalalutho besiya bulawa ngumlilo ngani bafela kugehena kaSathane. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinjethi i-national disaster. La ngapha esigodini eMandebeleni siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni nendleko zalaba abantu abasitshonileyo. Mahlabezulu limnyama elangaphilanga ngoba abantu abangaka bafile bahlezi nzima. Hatshi kubuhlungu kakhulu. Yikho sikhalale muli zabo siphinde sikhalele izihlobo labantu bonke emathebeleni South kakhulu esigodini enduneni usigola lomathema.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi siyaxolisa ke ngomlayezo wa customer leona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethemba lewazwile amazwi akhe asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso ye EMA unkosikazi amgele sidange exoxa ngalolu daba.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaligamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu kuvunguza umoya kakhulu njalo kuchisa kakhulu ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu njalo ke yisokele lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla impilo kanye layo imvelo ngakho ke thina njengabe ugatsha lwezemvelo abe Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavungama kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso ye-EMA osithumele eseHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu ihlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babulewe ngesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi wagujuzela ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye watsho wathikwa phansi kwengcekeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebeqoselwe emoteni ezizolungiswa kulesakhiwo esiseJohannesburg endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulume senhlanganiso yabathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibithe, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumente avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bangasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi kuze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi lesi senzo sesithiyo mama bonke bethidibele.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokhu abakuzamayo nxa bethi bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawelwa kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Silisizi kakhulu njalo silinde ukuthi size ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Bafeleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezihlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sisikhale kangaka, sisikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonitshwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kunhlangazimuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakaqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kuwapha amazwe. Kulabo besifazane abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa imizimba kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo isukugcizelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabathutshisi ithi kulo wesifazane oyedwa omise phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabathutshisi ithi kulo wesilisa oyedwa omise phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okulufakaza ababuthole kuma CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesanganayo ihlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuza kuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ndivuka njani kustudio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazi sendaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hayi, mina ngifuna ukukomenta indaba kakhulu. Ukufa kuyafika kuye wonke muntu, but bukhwini kude kufanele ukuthi kube thona selungisa udaba lwethu eZimbabwe, ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje, siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo ziyenza izinto ezinjengalezi. Ungakhangela ngo-1893 bedilize umbuso kalobhengula. Babuya behamba labafana beHarare betraina amatshona i-600 something ukuthi kabuye ezodiliza laphi iZimbabwe. Kuthe nge-independence 1980 kufanele ukuthi kuthathe unkomo bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi iHarare basibusa njani, basibulala nge-ground bathula, nanamhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko? Angiyaboni. Siyadubeka nje thina sikhala nge-Britain. Sikhala nge-Britain ukuthi iyayilola abantu besitshoneni, ibanika zonke izikhali zokuthi abasibulale, yayingakhulumi bayizini. Khathesi lo ongenayo sicela ukuthi akasiphendule, asitshele le-boundary yethu ukuthi ihamba ngaphi, ngoba sivele siyayazi. Sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezelayo. Khathesi bagcwele bayathatha amamayini akithi, yonke imisebenzi ekhona emabhoda akithi yibo, thina kasisebenzi. sisebenzi singoluvo sine future abantu abantu bethu bagcwala igoli babulawa khona kanti siyaxutshwa baxutshwa abaningi phila ngabesindebeleni babephenduka lapha kuzaba njani andawo bazafuna ispace sabo sokusigcina kusiba umsindo abake beyilungisa okhwini le into yabo lela labantwana babula ama-British
njengokulise ngokulise kwistudio 7 isekenjani lonke kumagumbi amali omhlaba othulane ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule lensizwa ngentulelikhehla lasebhinga abalibiza ngokuthi ngukhula kwashe munsaka oqambela abantu amandla engumuntu omdala akula mgwaqo olungiswayo i-ZANU-P F baba ungabe ungigawule volume 3 wena akula ngitsho ivula umgwaqo olungiswayo ungaqambela abantu nje amanga abantu bayafa ngendlalo nto iziphala zikahulumende zigcwele zigcwele iziphi lezo ziphala ezigcwele abantu besifa ngendlala ma iziphala zigcwele kulindweni ke kunganikiswa abantu ukudla wabonti lapho nje kuphupha emini libalelo niyakuphupha niyakucela baba ungaqambela abantu amanga abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla azikho izikolo but liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi lezo zikolo imigwaqo ibolile hhayi yabona mina ngiyini wena ngabe vele kangivumi khona ukuthi ngikhulume ne-studio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke mpela uqamba amankanje ekulihlazo kuyazila lokhu ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu phinda futhi ubuyele ku-studio 7 uxolise abantu basebhinga ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo akwenziwa lokhu uhlukumeza abantu ngiyabonga
sanibonani basakazi bethu nonke ku-studio 7 nabalaleli be-studio 7 ngobuningi babo okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngisegoli bakwethu engingakho ke lapha namhla bakwethu yilolu daba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ikuthi i-ZANU-PF ihamba osobhuku nabanye bahamba beyevotela abantu kuma-polling station ngobuningi baba abantu kuyamangaza ukuthi i-CCC imayi kuqabuka ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona lama by-elections ayenzakalayo ikanti ke lomkhuba ubuvele usenzakala kusukela lo-Tsvangirai saphila emaphandleni ali emashonaland usabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotela uyazi ukuthi abantu bakho inani lakhe lingakanani abafika bavotele kuthi nje laba abalutshwane abazivotele so ke yona i-CC mayisithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters aya ngoba yinto evele ingumkhuba wayo i-ZANU-P F owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho so bona mabebona ngathi bazowina u-2023 ama-election senziwa ngaleyo ndlela bona ngathi badlala ngabantu ngiyabonga
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 okhulumisayo yimi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendule ubhuti lowo ubhuti wami lo ukuthiwa nguKhudzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekaryango ebhinga lapha hayi mukulana Masweka mukulana imebonzwa mukaryango straight kaliyango center njendanjiyo road njemlo kwamba kuthegwa nangagwa lokuchitaka botu road lokuzidilila no lingatshela abantu amanga mntomdala lingatshela abantu amanga budi umgwaqo lwana ufile ukufukufa nya izimoto asahambi kahle namabhasi ahambi kahle amathasapoti zanu mukulana amululame munzira elinjenjiyo inzila ya new generation mbotu we are tired ngezanu izanu kasisayithandi please izanu kasisayithandi sifuna umbuso omutsha sifuna ukutshintsha funa ukutshintsha bakithi siyabonga ngingabi mude kakhulu thank you ku-studio 7
ye sanibonani studio 7 ngelami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukucelisa kakhulu kumuli yezimbabwe kusapho lwezimbabwe bantu hlukumani bantu kuyebhalisa ukuvota ngobuningi hhayi abantu bekhala kungela nto abayenzayo bengalingasitongi izandla kodwa likhala abantu abahambe bebhalisa celisa kakhulu kulaba abakwamanye amazwe gijima uye kuleyo nearest town ngoba ngiyazi ukuthi nearest town ezobikhona lapho ilayo i-ZAC offices lalabo abasekhaya hambani amani retisek office yoba ungasadeleki izincwadi eziningi ngeka isithupha sakho hamba uyebhalisa hambani bantu uyebhalisa ngokuningi bena thatha isithupha sakho uyebhalisa sikwazi ukuvota ngokuningi if singabhalisa ngokuningi bethu laleyo reading abakhuluma ngayo abathi izano ngeke idliwe iyaqila ayingeke izisebenze kufana lokuthi umuntu ele 100 rand umuntu angeke aza kutshontshele even 20 rand angakutshontshele 20 rand noma kuthiwa uyazimetha angeke uzuma ongakubona ukuthi ntontshele so if abantu bevote ngobuningi babo sivote ngobuningi bethu kuyenzeka 2023 siyayikhipha le zandu siyayisiphula neempandle zabo
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba siyakwizwa labantu bezanu iphepha abaphana nabo ugawuli ukuthi abantu abanjabo ugawuli ibababuyisela intuthu kuyelize emuva ugawuli mayezaku khanya ebhovuka ebhovuke nomuntu onjengomnankapa umuntu osewulela ilizwe umuntu obopha abantu obopha umababantu aphikisayo kudizwakala ebhovuka kanti wona gawule utholani vele kuzanu pf ngoba gawula sikhundla lesikhundla yini into oyitholayo ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu pf ikukhona ungakwenza uphokuhamba ubhovuka kuphela nje abantu bangathi basule umnankaka bhovuka kuphela utholani lo mnankakalo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu othiwa ugawule njengawo awuyayanisa gawule mani angizame ukuziqoqa mani kambe abantu badibedibeka ngakuzwa kalo bhovu wasibidi uzisekele umnankaka wasibidi ha uzodula abantu bemashonalenjiwa sebesoye umnankaka kodwa ntoko bhovuka kawutholi lutho umuntu imoto yakho nje ihambe isikontirini ka kawuna lutho nje alisizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngitho madumad isikhundlela zoyini ukuthi ungwezanu p f kuphela a zinuka amafaka
Lawke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga zelehlukane imbala different people different colors ingoma ke emnandi ingoma ka Lucky Dube isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje isikhathi kasavumi ukuba sisonke sikuthi ukuba siqhubeke sisonke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com igama lami ngChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.